Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sithathele lithuba ke lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 20 zibandlela 2024 ngu-Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, uZulu wemhlubulweni emandebeleni lenkabazwe namhlanje ubethe gwaqa e-Fidelity Center kubulawayo enanza ilanga lapho uhulumende athumela khona ibutho le-50 Brigade ukuyafeza uhlelo olegugu rawundi olwadala umfuqazwe.
Isimo sibi kakhulu ngoba izulu liphuze ukuqala kuthe kunila kwaba lesibungu kuthiwa isiqhele sitshaya amabele ukuthi vele kathesi lokuthi sesiqasa kutho ukuhlanyela kathesi lesikhathi sesihambile ukuthi kambe nxa singahlanyela kathesi akuna sivule singasithola.
Izakamizi zemangweni wewange ngaphansi kwenduna umvuthu loshana zihlaba omkhulu umkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Izibe umjiki lobhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso lele Algeria emdlalweni womncintiswano wokudinga intshantshu zomdlalo wenguqu ezwakazi labensundu owenkezo ye-African Cup of Nations kumbe AFCON. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. UZulu wemhlubulweni wemandebeleni lenkabazwe namhlanje umanyene enanza ilanga likamhlaka 20 zibandlela 1983 okulapho uhulumende owayekhokelwa ngumoyi Mnumzana Robert Mugabe athumela khona ivuyo lebutho ele 50 Brigade ukuyafeza uhlelo olwegugu rawundi olwadala umbhuqazwe owabulalisa inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlubulweni wemathebeleleni lenkabazwe. Ukunanza leli langa abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyebhethu likaZulu baqoqe inkulumo zokuhlaziya ukuphathwa kohlelo lokupholisa amanxeba awegugu rawundi kulabo abathintekayo balahlekelwa yizihlobo labangane kulesi sihluku. Iningi elikade likulumbuthalo umbuthano owenzelwe e-Fidelity Life Center kobulawayo namhlanje lithi alivumelani lokuphathwa kwalolu daba zinkokheli zomdabu. Umabhalane webhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthe yena kabasekeli ngitsho lakancane uhlelo lwezinduna lolu ngoba luchiya phandle abanye ikakhulu abakobulawayo okuzamele babuyele emakhaya emaphandleni ukuze bayezwakala labo imibono yabo. Kube kulaba sakhulayo abanjengoBenoni Ncube ongenela umhlangano walamhlanje othi njengabatsha lokhu bebuzwa ubuhlungu bombhuqazwe ngendlela abaphathwa ngayo nguhulumende. Kuthi ke labo abalwa impi yenkululeko bekuviyo leZipra bathi udaba lombhuqazwe uhulumende ulesandla esikhulu njalo kaluphathi kuhle. Abanye njalo abebandla lezaphu bathi uhulumende kabakhulule ekuthini bayizitha zikahulumende abaphele impahla yabo eyathathwa ngaleso sikhathi. Umbuthano walamhlanje ungenwe izinkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo kaZulu, uZulu jikelele lamalunga edalela ephalamende. Ngevikezayo uhulumende ukhangelelwe ukuqala okusemthethweni uhlelo lokuba izinduna zingene ebantwini zikhulumisana loZulu mayelana lombhuqazwe wegugu rawundi owenzakala ikakhulu emhlubulweni yemathebeleni ndi north le south kanye le inkabazwe kuthi ibulawayo lenkabazwe azikho kulolu hlelo osekudale ukukhathazeka lokwesaba okukhulu kuZulu abantu besithi uhulumende nguye owenza lesi sihluku sombhuqazwe kungani echiya phandle ezinye izigaba zelizwe kanye lokuvalela intatheli zindaba lenhlanganiso ezizilwele ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu phandle kwalezi nkulumo zokuzwa imibono yabantu ngodaba lombhuqazwe owathatha impilo zabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili kanye lokunyamalala kwabanye.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Lamlela ntwandwe,
lamlela.
Izakhamizi zemangweni wewange ngaphansi kwenduna uMvuthu Loshana zihlapha omkhulu umkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Abantu bathi lokhu sekubafaka kusimo esibi sendlala abalakho ukubhekana layo lonyanga. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Umsakazo weStudio 7 wethekelele ezigabeni eziholwa zenduna lezi wananzelela ukuba emasimini ezakhamizi ezinengi izilimo kazikhuli kuhle njalo zihlaselwe kakhulu izibungu lezi okuthiwa yifull armyworm kanye lewebworm eyiyo ebikwa isidla ubhedu. Ngokutsho kwabalimisi beAgritex bakulindawo, izinanakazana lezi ziqale ngensewula yomnyaka ophelileyo ngomfumfu lolwezi. Ukhansila wesiqintini sekaChechete uMnumzana na give me again moyo uthi lolu hlupho lokhu lusidla ubhedu.
Iqhelelele selizwe umumbu, abantu inhlanyelo bayithola nzima, bayithola nzima nje kunjalo inhlanyelo sekulobudli lo. So into ekhona ukuthi uhulumende kangenele abone ukuthi abantu yabanika umuntu wenelayo.
Omunye wabaphazamisekileyo elima ngohlelo lukaGatshompo ongusabhuku uMnumzana Francis Mathe wesiqintini seJabulani uthi phezu kwezibungu lezi izulu lalo lina okwenkezo.
Isimo sibi kakhulu, sibi kakhulu ngoba izulu liphuzile ukuqala kuthe kumila kwaba lesibungu kuthiwa isiqhele sitshaya amabele ukuthi vele ngathi lokuthi sesiqasa kutsho ukuhlanyela kanti zilesikhathi sesihambile ukuthi kambe nxa singahlanyela kathesi akula sivule singasithola.
Unkosikazi Florence Mkandla omunye wabosobhuku ehlanganani uthi imhogoyile isilothise inengi emasimini kanye lezivandeni kwesinye njalo ikati lilala eziko emizini eminengi.
Sisendlaleni okokuthi ngoba kasilalise kaphela lizwe.
Unkosikazi Lilian Ncube uthi ngendlela izibungu lezi ezihlasela ngayo sekungathi kukhona ezikuhlolayo.
Indima zonke engazilimayo lezana engilime ngezandla ubusanda kusungula umumbu wankore ukuphuma isibungu sakho asatsho sangena. So le nhlanyelo ukuthi namhla ucabange sekudliwe kusasa futhi ucabange amanye amagodi akhona kugcina vele sengasela lutho.
UmaNcube uthi phezu kwalokhu lokuvukela elandelela emasimini kuba nzima ngoba esondla ingane ekhubazekileyo okuyimvama emizini eminingi emangweni lo.
Ngoba ngumntwana ongeke wamshiya yedwa, ngumntwana ongeke wahamba laye futhi emasimini, njalo le ndlala ikhulile besiphila ngokuthengisa ulude. Khathesi lokuthi ulude ulukhe uhambe uyethengisa kwabe sengasayenzi ngoba umntwana uyabungela ukuthi uyamshiya lobani.
Ngenhlupho ezifana lalezi uKhansila Moyo uthi sekuyisikhathi uhulumende ngaphansi kogatsha lwe-social welfare kanye labalimisi be-agritex okufuze besondele eduze besize izakhamizi ezifana loMancube. Okhokhela ugatsha lukahulumende kuhlangothi lwe-agritex esabelweni seMathebeleland North uMnumzana Dumisani Nyoni uthi izibungu lezi zisabalele yonke indawo kusabelo lesi.
Siyakhuthaza abalimi ukuthi bazincedise lapho abancediseka khona ngohlelo lukahulumende, bancediseke ngemithi yokuchela.
Omunye njalo umlimisi ukhuthaze izakhamizi ukuthi zisebenzise igwayi lokubhema belihaze emasimini ngoba lalo lisiza ukubulala izibungu lezi. Phezu kohlupho lolu eleZimbabwe libhekane njalo lokufa kwezifuyo ikakhulu inkomo, lokhu kubangelwa isifo semikhaza kanye lesomiso sendlala i-El Nino ebangelwa ukuguquka komkhathi i-climate change. Ingcithi zomkhathi ezithi ikhangelelwe ukuqhubeka okweminyaka emibili njalo izadala indlala esabekayo kuZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWange, nginguNokuthaba Dlamini.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wakhowe mbula.
Gukama,
kamlela.
Kwamanje wathi sizwe ukuthi uStandile Mhlanga weStudio 7 usiphatheleni esigabeni lapho esikhangela uphathelane lentuthuko yabesifazana. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula ukukhathaza abesifazana labasakhulayo okugoqela ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokusilela kwamanzi. Sixoxa lonkosikazi Mabel Mpala, umqeqeshi wenhlelo uWard 28 woBulawayo ekunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ward 28 okungabe kuxaka omama lamankazana indaba yamanzi. Kakulamanzi, amanzi siwathola every 7 days, at times 8 or 9 days or even 10 days. So umuntu ongumama natural wadalela ukuthi angahlalahlala ayirefresha agize impijana. So nxa kungalamanzi for asithi at least 7 days, umuntu ongumama kuye kuba nzima kakhulu. Kulezi bhorane yes zikhona, ezinye ziyasebenza ezinye kazisebenzi, kodwa kabe sokulamaline amakhulu okungangokuthi umuntu ongumama sephinda esiyathatha more hours eselangeni egcekeni emelele ukuthi echovise izigubhu zakhe angena akhelele abuye ekhaya. Kuzokuthi olunye uhlupho olungabe lihlangana lama youth in general esigabeni sethu ontanga labasakhulayo. Sesingenelwe jikelele iZimbabwe yonke luhlupho lwama drug and substance abuse. Ilabo abantwana beCountry Park abasalanga kulokho, bawelile phakathi kwechibilele libi. Sibabona nje belile abanye emgwaqweni, sokube sebekunathile kwabaginqula, sihlabele omunye lele nje, omunye sezimisele ebafaneni kakhulu. Then emankazaneni sibona nje ukuswelakala kwento yokwenza, mhlawumbe no youth center, akulanto yokwenza. Okukhona ngama programs abuyayo, ezinye nje inhlanganiso zama NGO azibuyi nsuku zonke, zibuya ngemva kwesikhathi. Kukanti la amanye amalanga abantwana babe bengalanto yokwenza, esingathi ngesikhiwa babe sebe-idle bengaselanto yokwenza. Intsha ngabantu abasa aba hyperactive, bafuna ukuhlala nje besenza behamba-hamba bayele. So sebethatha isikhathi sabo besenza okungekho right for impilo yabo, for ikusasa labo.
Kuyini uhulumende angaphathisa ngakho ngalolu hlupho? Njalo sikhuluma nje, zikhona yini ezinye inhlelo alazo? Ngoba sake sabona amapolice ephatheka ngokubopha abathenga labathengisa izidakamizwa.
Uhulumende ke kulokho bengakaze atsho ukuthi njengoba siyareporta, siyakukhuluma kumhlangano ukuthi singacela ukuncediseka, mhlawumbe kube lama-youth centers or ama-library angakhipha abantwana entertained. Besingakazi siphiwe isithembiso sokuthi sizenza lokho. Kuke kwaba khona ama-Wi-Fi akade khona ethubeni elidlulileyo, maybe some 3-4 months back. Abantwana abaningi besebezilibazisa khonapho kuma-Wi-Fi lawo, kodwa khonapho besasekuzilibaziseni. Sinanzelele futhi njalo enye ingozi ekade mhlawumbe singayinanzeleli njengabahlali, njengabazali be-Ward 28. Abantwana laba ku-Wi-Fi khonaphana besebevula lezinye izinto ezingayisizo, anti umuntu sele access to internet, besebevula lezinye izinto ezingayisizo, befundisana futhi. Okungangokuthi ukubuya kwe-Wi-Fi kuhle, kuphinde thina sithi wo sokukubi njalo, ngokuthi namba phela lo kade engakwazi sedonswa yilaba abakwaziyo bethi kulalokhu, bona lokhu efonini yami. So silokucela lokukhalaza kakhulu kuhulumende wethu ukuthi ngabe kuyahlalwa phansi sibonisane ngentsha le esichabalala, sincedisane ngentsha le esesibona ingani sokulokuchabalala, sibone ukuthi singabagoqa njani bagoqeke. Ngiyabonga.
Nxa ukhuluma ngama Wi-Fi, umnumzana Mthuli Ncube ekhankasela ukhetho usungule ezinye inhlelo ezigoqela ezezibholane khona ngapho eCountry Park, aziphathisanga yini?
Kwaba lobukelo sibili ku-The Great Change. Ilokishi likhululeke, this is the biggest location in Bulawayo and probably the second biggest in Zimbabwe. Abantu, inamba yabantu population is too much versus amabhoni akhona agejini, sibili amanye asebenza, amanye ayi adingakaphilisi. Ayasinceda ayasinceda. I'll say ayasinceda, but we still need some more.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Mabel Mpala, umqoqi wenhlelo kuward 28 eCountry Park kobulawayo ekunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lelami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Ephuma inkundleni lapho ke usithandekile udedela kuChris Gande. Yenake osethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali litshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Chris labalaleli bonke baka Studio 7.
Ungathini ngomkhathi?
Ye Chris, nxa sithi siyakhangela ama climatologist basitshela ukuthi umumo womkhathi uzahluka kancane ekuthini izulu esilijayele ukuthi lifike kupheleni ka-October libe khona ngo-November la ngo-December kalisoze kube njalo. And nxa uthi ananzelela uzathola ukuthi eqinisweni ikhona okwenzakeleyo nxa uthi ubucheka ezabelweni kakhulu eza southern part of Zimbabwe uthola ukuthi abantu abaningi by Christmas bebeloke bengakalimi ngoba izulu belingakenele ukuthi umuntu akwanise ukuthi ahlabe umfolo. Kodwa ngemva kwekhisimusi sisecela kumnyaka omutsha lingani libe lokuqinisa laba khona. So nxa sithi siyaqhathanisa lalokho izanuse ebezisitshele so khona sibona ukuthi hayi kuliqiniso ngempela and sikhangelela ukuthi mhlawumbe kusiya kunyangezayo phakathi kwayo lizabaleka izulu phose kube kuphela kwalo. So nxa ngithi ngiyananzelela mina ngibona naye okwakathesi indlela ababesitshele ukuthi El Nino iza kuba njani ngibona ngani okwakathesi ibe njalo ngempela.
Manje nxa sikhangele osokwenzakala khona lokhu ungabaxwayisani abalimi ngalesi sikhathi?
Isixwayiso sethu esikhulu okusokuqala bekuyikuthi ngalesi sikhathi esesikiso abantu akufanelanga ukuthi behlanyele inhlanyelo ezithatha isikhathi eside ukuthi zivuthwe. That's number one. Okwesibili abantu kabahlanyele izilimo ezenela ukuthi zimelane lesomiso. So lapha nxa sikhuluma ngama varieties angathatha isikhathi ukuvuthwa, sikhuluma ukuthi laba abazafuna ukuhlanyela umumbu fanele bekhethe lokho abathi ngama early kumbe ngama ultra early maturing varieties. Kuzabasiza ukuthi ukuba khona kwezulu okukhona kathesi kwenelisa ukuthi izilimo zabo zimile, zihlume, zikhule njalo zenelise ukuthi zifike esikhathini sokuthi siyavuthwa. Okwesibili, nxa ngikhuluma ngezilimo ezenelise ukumelana lesomiso, ngikhuluma lezilimo ezifanana lonyawuthi, lamabele, lophoko, and lezinto ezifana lamajodo, lamathanga, lamakhomane, izinto ezizashesha zivuthwe and njalo zizanceda abantu ngesikhathi sobusika. So isixwayiso sethu esikhulu bese sithi lapha ekuphatheni kwezilimo siyaxwayisa njalo ukuthi abantu benze izinto ezizancedisa ukuthi ukuba manzi komhlabathi kungatshetshi kubaleke. Ngezinye indlela sithi moisture retention. Kuyakuthiwe abantu besebenze abo mulch kumbe behlanyele ngendlela lesikhona kathesi okuthiwa igatshompo and lapha abafaka ukufakeka khona umquba bewufake ngoba la uyancedisa ukuthi amanzi engabaleki. Yikho kuqakathekileyo ke lokho lokuthi ekuhlakuleni lapha abantu beqinise sibili so that izilimo zabo zingayenza ujiki lobhanqa lokhula okungenza ukuthi izulu litselibaleka izilimo zabo ziloke zingakakhuli ngendlela okufanele ukuthi ngase zikhule ngayo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli
bese qeda ngokubonga abalaleli abalimi kwindawo zonke nje zakwelakithi leZimbabwe ukuthi yisikhathi esinzima esikiso, kodwa nxa singazilungiselela ngokweneleyo silandele izixwayiso zabalimisi lezanusi zomkhathi, ngibona ngani lanxa kuzaba nzima sizeneliso ukuthi siphutshe leli bange sikilwa kathesi. Ngiyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima. Ebesiqhudalayo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Sibane njalo ngevikezayo sikhathi sinye lilala.
Wabasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esakaza ise Washington DC. Kwezemidlalo zibe ngutshiki lobhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso leAlgeria emidlalweni yomncintiswano wokudinga intshantshu zomdlalo wenguqu ezokazi labensundu oyinkezo e-African Cup of Nations kumbe AFCON. Lo mncintiswano uqale kwele Ivory Coast ngeviki edlileyo yomhlaka 13 Zibandlela njalo uphela mhlaka 11 wenyanga ezayo kaNhlolanja. Umdlalo phakathi kweTunisia leMali uphakathi osikhuluma kanje ozalandelwa ngophakathi kwele Mauritania leAngola. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu elicula umdumo owerumba elizibiza ngokuthi King Garia and the Great Challengers. Lona ke lethu le isimuli yalo entsha. Iqembu leli lidabuka eTsholotsho kodwa lisebenzela likwele South Africa. Nangu umholi walo uMlungisi Ncube exoxa lo ntungamile inkomo oweStudio 7.
Sanibonani lonke balaleli weStudio 7 obingelelayo uMlungisi Ncube, umholi weqembu leKing Garia and the Great Challengers, ijahe elizalwa eTsholotsho esigabeni saseGaria. Nanso ingoma yethu entsha new ithi itoyitoyi, ngoba besitoyatoya kakhulu ngayo. Ma ningayilalela kahle ngizayizwisisa into yokuthi hhayi bengitoyatoya eningamazi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangithola ku 0695911800. Uyawazi ukungithola njalo ku Facebook, ungachecka nje Mlungisi King Garia, uyakwazi ukuxhumana nami. YouTube ngayifaka yaba yodwa kodwa ayiyonale, kanti ke ezinye angakazifaki ku YouTube, so zisatholakala kimi zonke ingoma zami.
ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Sicela support abantu bekwazi ukuthenga ama original, abantu bekwazi ukuthenga ingoma umnikazi wezingoma, ukwenzela ukuthi naye elangazelele ukulenzela okunye okumnandi kusasa njalo kakhulu.
Papa wathi molo ari ngazwakethi njalo nje ukuyawo ungare ngeza kuse zobe kuthe ophamba bethe ikhona ukuthi ngalwa kwa.
Ngilethembali ukholisile umculo weqembu elizwiza ngokuthi King Garia and the Great Challengers. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke kulolu hlelo, kodwa singekehlukani wathi sihlobo sikhangele ezinye ebezihamba phambili. UZulu wemhlobelweni emandebeleni lenkabazwe namhlanje ubethe gwaqa iFidelity Center kubulawayo enanza ilanga lapho uhulumende athumela i-50 Brigade ukuyafeza uhlelo lwegugurawondi olwadala umbhoqazwe. Izakamizi zemangweni wewange ngaphansi kwenduna umvuthu loshana zihlaba umkhulu umkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Sibe ngutyekelo bhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso leAlgeria emdlalweni yomncintiswano we-African Cup of Nations. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo umPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.